Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 4 Mfufu 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kwesatshelwa ukuthi isikhwama isanda sungulwa esemutapa investment fund sizasetshenziswa ukhuquluza inotho yelizwe.
Bantu kumele babe kwazi ofuna ukuthi abe le information, enikwe information nganceda sibile ukuthi ifund yangikhona iqhubeke ngendlela ekhangelelweyo.
Amalunga edalela ephalamende awebandla le-CCC athi awazikhathazi ngenyathelo lokubajezisa ngokungayi kwabo kuleli dale izolo umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko we-State of the Nation Address.
Iyatholwa ngalabo abasebenze kuphela thina esingayanga sozisithola njalo nemahoteli asinalanga khona ngemali yazulu nxa singabhike sayalala sihele ngemali yethu.
Inyathelo lokuthathela izimota ezaphiwa abemandla lezanupf abancendisa ukuba ngamalunga edalela ephalamende kodwa banqotshwa lisolwa ngabanye.
Kuze kuba lamanye ama-constituents umongameli wawina kodwa u-MP wadliwa, kodwa u-MP sethathelwe imota, kuyinto esibili eyinye edanisa ama-candidates.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kwesatshelwa ukuthi isikhwama esisanda sungulwa esemutapa investment fund sizasetshenziswa ukhuquluza inotho yelizwe. Icebo lokusungula lesi sikhwama laqala ngomnyaka ka-2012 kuze kubunjwe umthetho wawuthiwa yi-Sovereign Wealth Fund of Zimbabwe. Kodwa kusukela leso sikhathi leli cebo belingasebenzi kwaze kwaba mhlazi ku-19 September lapho umongameli ethula umthetho we-statutory instrument owazisa ukuba leli cebo selizathiwa yi-Mutapa Investment Fund. Lesi sikhwama isibuthelela inotho yelizwe evela kwezenjiwayo lezinye ezemvelo sizasetshenziswa ukuze ihulumende lapho athi yena uzabona ukuthi ilizwe lizathuthuka. Okucunule abanye ukuthi yonke impahla ethengwa nguhulumende ayise kudlula kugatsha lwe-procurement board kodwa izakuya kulesi sikhwama. Ngokunjalo abanye bathi kuza kuba lula ukuntshontsha ngoba impahla ethengwe kumbe ukutholwa nguhulumende ayisoze yaziwe nguzulu ukuthi ngeyiphi njalo imalini. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera. Saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle sinanakazana bani lesi esithiwa yi-Mutapa Investment Fund.
Nathi mina i-investment fund enjengemtapa asikhumbuleni ukuthi ibiyi-sovereign wealth fund, kutho ukuthi uhulumende uyabe egcina izimali ukuze ilizwe lisebenzise nxa isikhathi sesifikile. Siyakwazi ukuthi silo kuningi esikugebhayo phansi, siyakwazi ukuthi uzaphela lokho esikugebhayo. So uhulumende uyabe ethatha okuyimadlana from ama-sales ama-minerals ethu egcine khonokho ukuze abazukulu labanye abazabuya ngemva wethu bakwanise ukusebenzisa. Singakhangela ingathi amazwe ase-Middle East anjenge-Dubai ukuthi bebesebenzisa i-oil bebephila nge-oil, kodwa amafutha lawa awepetulu akasafunakala kakhulu. So yabona ukuthi sebetshintshe i-economy yabo, abanye sebesenza i-tourism, abanye sebesenza ama-sports. So isikhwama lesi kumele sibe le ndlela ukuthi sisebenzise njalo sithathe njalo sigcine okuyimali ezawuthola uzinto ezaphela lapha emhlabeni oweZimbabwe. So isikhoma lesi CRC investment esokuthi yiso esizagcina izimali lezo.
Sike sezwa abanye besithi ifund yona le ingasetshenziswa ukuhuquluza inotho yelizwe, kodwa ke azikho yini indlela ezingenziwa ezokuthi kukhanye ukuthi kulobungilimbane na kumbe hayi?
Ngingathi mina abantu abaningi besabela ukuthi njengoba isiyemtapa investment fund njalo bathi imithetho ebambanele lokuthenga lokuthengiselana phakathi wamakhampani akhona kumtapa investment fund awukacaci, yikho abantu sesithi hayi ingaba indlela njalo ukuthi abantu benze mahlayana bethatha izimali. Kodwa nxa uhulumende engaletha imithetho yangikhona ezasetshenziswa umtapa investment fund, sizothi lawo amakhampani akahulumende akhona amanye azangena ku-investment fund yona leyo. Nxa kuyukuthi uzawe sigcikeni abantu besibe ngoba yizimali zabantu phela lezi, izimali zelizwe. So abantu kumele babekwazi, ofuna ukuthi abe le information enikwe information nganceda sibile ukuthi ifund yangikhona iqhubeke ngendlela ekhangelelweyo.
Hello ke ngumnumzana Masimba kutshela ingcwethi yecubungula ezomnotho obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Amalunga edalela eParliamente akubandla lesi-CC athi awazikhathazi ngenyathelo uhulumende athi uzalithatha kubajezisa kulandela ukungayi kwabo kuleli dale izolo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esethula umbiko we-State of the Nation Address ngoba besithi waqilibezela kukhetho lwedluleyo olwambuyisela esikhundleni. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North kuleli dale uthi abakhangeleli ukwamukela imali yama-allowance bona bengayanga ePhalamende njalo abasebenzisanga amawetela abameli bewasebenzise nxa besemsebenzini. Utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazaqhubeka besiya edale lePhalamende ukuyamela abantu ababakhethayo kukhetho lwedluleyo ngoba munye umuntu nje kuphela abakade bengafuni ukumhlonipha ngokumsukumela ePhalamende okufanele bakwenze nxa ekhona umongameli Mnangagwa.
Asinadanga ama-allowances e-parliament njenge-triple C. Ukuba kwethu e-parliament ukuthi siyomela abantu. Ngase siyamela abantu kulapho esithola khona imali evela ebantwini, i-public fund. Ngasingayanga ukuyakwenza khona lokho kasiyitholi. Hayi kasilayo ngoba somasiyela ukuthi singadontsha nalapho esingasebenzanga khona. Iyatholwa ngalabo abasebenze kuphela, thina esingayanga soze sithole. Njalo le mahoteli asilalanga khona ngemali kaZulu. Ngasilabile sayalala sibele ngemali yethu. So kulokho asiladubo, asila problem at all.
Ngezinye indlela wonke umuntu ubeyazisiwe ukuthi hayi lokhu kungaba lomthelela onje. Ngakho ozasifica sokumele ahlawule imali ene kuhulumeni.
Akula muntu ofuze ebhadale imali kuhulumeni ngaphandle kokuthi nxa kuyukuthi ekwelede imali kuhulumeni. Ngiyabona kubekwe kwabasobala ukuthi khona ukungayi kwethu ephaliyamende bekubangelwa ukuthi asikazwisisi ukuthi lindoda ukuthi ezethiwe yena ngumongameli njalo uthole 52.6%. Uyikhethe ngathi kuyo 52.6%. Izekhi ayikakubeki sobala ukuthi lathi sicalculate ngama-calculators ethu sibone for sure ukuthi hayi lindoda uthole 52.6%. njalo kulokukhonona esilakho ngendlela okwayenziwa ngayo ama-elections ukuthi eHarare lapho kuprintwa khona ama-ballot papers yiyo indawo abantu abatshona khona ilanga lonke bengenama-ballot papers. Kambe bangazi ongatshona evuke ephakathina komzila ukuthi ufuna ukuvota ephinde ethi khona ngiyabuyela ngiyovota kusasa. Uyabe esebenza ngaphi noma ezisebenza, kambe kungaba lula yini ukuthi ezisebenza enjalo abe namanga amabili okuyathola enayini. So sisebe libuzo nabe oflokhu silayo ukuthi ufuze ukuthi ukhulumisana ngayo le mfundo.
Abanye bengathi kungani lokhu kukhonona kuvela lamuhla lona ukhetho solwagqitshwa kwaqhubeka ezinye inhlelo. Lani lemukela isikhundla zeparlamenti.
Akula muntu wayemukela ukhetho. Thina savela sabuyala from the beginning ukuthi ukhetho lolo aliphumanga kuhle. And njengebandla sabhalela i-SADC ngoba zange siye egali. But not only i-SADC, yena owakhe uMnumzane uMnangagwa uyakwazi ngoba uke watyelwa officially ukuthi hayi ndoda sinokukhonona lapha nalapha nalapha. Asihlale phansi bonisane ukuthi singalungisisa njani udaba lokuthi ama-elections ngayiphuma ephume ngama-elections ahambelana nesifiso sabantu. Sifuna ama-elections okuthi owini lenxa yini lesithole ilizwe lonke lijabula, athi uthole ilizwe lonke liphakathina kwezizwe.
Kusiya phambili-ke
sakhetha thina, sakhethwa ngabantu ukuthi khona siye bamela ephaliyamente. So umsebenzi wephaliyamente ngawuqalisa siyabakhona iviki ezayo. Asingeke sayekele ukuba khona because umsebenzi kahulumende uyazikhona. Ngikutshelile ukuthi namhlanje okusehlulekise ukuthi siye khona ukuthi siyephakamela uMnangagwa thina ngokwethu njengebandla sikubona ukuthi akumelanga simphakamele because of lokhu esikukhona naye. Now umthetho wephaliyamende usuke khona postbab ukuthi asivunyele ukuthi sizihlalele phansi nxa uMnangagwa esengena phakathi nabo ephaliyamende. Ngabe uyasivumela aluba besikhona ngabe azange sibe nodubo lokuba sephaliyamende. Kodwa nxa engekho ngoba vele nakasuke ephaliyamende ngo-executive nxa engekho lathi siyabe sikhona siyakwenza umsebenzi wabantu ngoba abantu basikhethele ukuthi siyekwenza khonokho.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edwalele ephalamende obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inyathelo lokuthathela izimoto ezaphiwa bebandla leZANU-PF abancintisa ukuba ngamalunga edwalele ephalamende kodwa banqotshwa lisolwa ngabanye abalandeli baleli bandla. Phambilini kokhetho lukaNcwabakazi ibandla leZANU-PF lathengela amalunga wonke ayincintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende awezigaba zonke zelizwe ezingamakhulu amabili aletshumi 210. Kodwa ngeviki edluleyo leli bandla lazise ukuba bonke abanqotshwa kukhetho kuzamele babuyisele lezi zimota emahofisini ebandla. Sixoxe lomunye owathathelwa imota ngoba wanqotshwa kukhetho lozamela isigaba seBinga North edalele ephalamende uMnumzana Kudakwashe Musaka njalo engumholi wenhlanganiso yeFAZ.
Yebo nje kuliqiniso lelo lokubana ibandla leZANU-PF selithe imota ziphenduke le asonto entsha endlebeni zalaba kade belezimota ngoba singakahambi ekhethweni iZANU-PF yahambisa isekula kuma-province wonke isazisa labo ababephumelele kuma-primary election ukubana ongaphumelelanga kuma-main election uzathathelwa imota. Lokho kuyinto eyayenzwa ngenxa yokubana ama-candidates amaningi abeselodumo lokubana bangena kuringi yama primary election besenzela ukuthi bona bethule izimota ikakhulu endaweni lezo abakwazi ukuthi zinzima kakhulu ukubana umhlangano uwine besenzela izimota. So iparty ajaji sifuna ukuthi siku sikuqedeke lokho.
Zona izimota lezi ezaphiwa bona labo ababencintisa ukuba ngamalunga edalele ephalamende ubona ngani zanceda na ekukhankaseni njengoba sibona sebezithathele.
Kodwa ungakukhangelisisa sibili izimota lezi zibe lusizo olukhulu esikhathini sokukampeyina ngoba abantu abaningi babengela izimota njalo abanye babelazo kodwa zingathembekanga ukubana zingaqeda uhlelo lwekampeyini. Abanye izimota zabazikwanisa ukungena kwezinye indawo emagangeni emakhaya. So izimoto lezi ziyanceda njalo lokubrenda kwazo kuyakampena ngokwazo. Kodwa okunye okumele sikukhangele ikakhulu ngenxa ye decision lesithethwe ukuthi ama candidates bayakhala sibili, bona labadliwayo babona ngani iparty sibafulathele, babona ngani ama constituents abo njoba ngama constituents aluzayo, kuzwa swela ukubonakala kweparty njoba imoda zabe sezibuyele. Njalo abanye bakhangelisisa sibili bethi nxa iparty ngakhayela ukudliwa ichoni ngokudliwa, ngoba kulamanye ama constituency umongameli lapha wina khona kodwa ama MP owadliwa khona umongameli kodwa ama MP awina. Kuze kuba lamanye ama constituency umongameli wawina kodwa MP wadliwa, kodwa MP sethathelwe imota, kuyinto sibili eyinye edanisa ama candidates. Abanye njalo bakhala bethi izimota zabo bazingenisa kuma election campaigner zafa, bese bethembezo nezo eziphatha ukubana labo bekwazi ukugijima-gijima besenza okuningi okuthiyeneyo. So lokhu asonto esingathi iyamukelwe kakuhle ngawo wonke umuntu kade contesta. Abanye abe babona kuyinto elungileyo, abanye njalo babona kuyinto engalunganga ngesikhathini esisikhona lesi. So yinto esikhangelele esilayo lapha ku bandla lethu leZANU-PF ukuthi ilanga lokuthi imoto zonke zibe sezibuyele ukusasa iWednesday ngolesithathu. Kodwa lakho kuzamele sibone ukuthi libona abantu baza visela yini ngesikhathi izimoto zakhona. Asibone ukusenzakala ukubana abantu bazabisela ngesikhathi, kodwa hayi iparty ngavile ukukhuluma ukuthi ulutho luphenduke ulutho luyabuyela.
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Musaka isiphatha amandla sebandla leZANU PF njalo ekhokhela inhlanganiso yeFAZ. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asecele uZulu ukuthi aphathise ekubotshweni kwabathengisa izidakamizwa njengendlela yokwehlisa inani labazisebenzisayo elikhuphuka okwesabekayo elizweni lomhlaba wonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezenjiwayo umnumzana Soda Jemu usesole indlela okudingwa ngayo igolide athi yiyo ebangele ukudilika komgodi weBahos eChegudu lapho okulabantu abalichumi abafileyo njalo abane belokhu bengaziwa ukuthi bayaphila na kumbe hatshi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hallo, hallo Studio 7. Siyajabula ukungena ehlelweni. Besithanda ukuthi sincedise ubaba lapho umuntu omdala ogawula ohlale ekhuluma izindaba ezingazwakaliyo ukuthi bona banqobe ekhethweni. Hayi, kuhle baba gawula ukuthi linqobe ekhethweni baba, kodwa besicela lisichazele ukuthi la nqoba njani 52.6% baba gawula aye ngamavoti amangaki. Njalo futhi i-44% enaleyo layo e-CCC yayingamavoti amangaki lalama amabandla la amanye amancane ayelabo 6% labo kwakungamavoti amangaki, kwenzela ukuthi sizwisisaneni ukuthi ilanqoba ngempela, ngoba mali lokho lisithi ilanqoba lanqoba. Hayi baba gawule, akulaqiniso ongumuntu omdala ungaka wena, kodwa umuntu ezintwini amangaki ufanele
ngibingelele enkundleni lo okhuluma engumantsheza basakazi labantu baseZimbabwe nje bonke jikelele. Sake sathi kungakathi ngafika ukhetho ukhona umbuzo engake ngawubuza khona lapha ku Studio 7 ukuthi iopposition party izilungiselele kangakanani ukubhekana lezano. Mangibhekile mina ngicabanga ukuthi ama opposition akwazi ukuthi khona uma ebhekane lezano abhekane labantu abanjani. Siyezwa manje ama elections nango barojiwe impela kusegcekeni kodwa manje bathule zwi ukuthi bathuleleni ukuthi inkokheli ze triple C zisesekhona yini kumbe lokho ezibhizi zithi ziyathandaza njengalokho kuvelayo ukuthi ziyathandaza. Kambe ungathi ubhekane lebhukezi liqhamuka laphana wena ugugu uthandaza uvala amehlo uthi uNkulunkulu uzakuzwa uyabe sukhohlwa ukuthi nalo ibhukezi liyathandaza ukuthi lifuna inyama. Manje abantu besinkokheli ze triple C mazithi ngalesi sikhathi zitshela abantu ngomthandazo izano layo phela iyathandaza. Kambe ngaleyo ndlela abantu inkokheli ze triple C abantu zibachiya kuphi? Ngoba ngizokuchomisa ukhwanazi ethi yena akumelanga benze udlame ngoba yikho kuthandwa izano. Ye izano iyakuthanda impela and kuyayenza ihlale embusweni loba ingangcobanga ukhetho iyangena izihlalele and lingeke liyenze lutho. Lina lokho litshela abantu ngeBhayibheli angazi ukuthi ipolitiki yenu layo isisisa kuphi ngoba sokubonakala nje ukuthi asiyindawo lokho elithembele kusadeki. Ngicabanga ukuthi kufanele likhuphule amasokisi.
Studio 7 akasazi nabalele emtile njani ngoba njani kwendana zonke zelizwe. Siyakuzwa mpela okukhulumayo lesi esiyisikhulumile sezane esitsha abasibiza ngokuthi uJoseph Chuma. Hhayi, into oyikhulumayo Joseph Chuma ayisebenzi nje vele ayisebenzi. Ufana nje nomuntu singathi nomuntu nje ukuzigcinisa nje into engekhoyo. Lawana lawo ngamanye amadoda mayengafuni akawafuni wena ngokuzowafosa ukuthi kahambe ephalamenti lapho ngiyandla noma sekutheni into zokhuluma ukuthi bafuna ukuziphatha njengamaqanda akutsho lutho. Even lana bezanu lanza afuna ukuziphatha njengezilwane akusizi lutho. Ma laba bengafuni ngeke baze baye and ngeke libaginye futhi. So nawe uma ukhuluma ukhuluma ukwazi ukuthi ukhuluma namanye amadoda hhayi ukuthi ukhuluma nengane zakho. Ngiyabonga ukukhuluma ngoThulani Ndlovu enkaya kondona isikhokokho kuba rayithi bengaye ephalamenti ngoba laro
salibonani baphakazi we-Studio 7 yabingelela nabalaleli. Hhayi, uma kutho mina mvumelana layo i-Studio 7 abantu ababesenza umsindo efort lapha somalunga e-TPC njalo kumele ukuthi likunanzele ukuthi nxa selisithi namhlala imbuzo into eyenzakala kobulawayo esila malanga imbuza namhla omunye umuntu uyabe sezidle sebona ungani nxaye kobulawayo abantu abanandaba layo. Umabutho wavotelwa ngabantu uthandwa ngabantu. So laba abavele besola umabutho lani liyakwazi ukuthi vele ngabantu be-MRP abavele futhi bengasoze befike ekutheni ababe demonstrator. So akungeke ukuthi abahlali bakobulawayo bathi umabutho kasiwa kobulawayo veli MRP nja. Wonke umuntu elesiko ngangani abasizwisisi kuthiwa lishona. Wonke umuntu lishona bafuna amandebe. So eminye imihlobo nje babeyibala entweni yabo besenza ukuthi bebajoyine besenza ungathi abanendaba labo wona vele abazwanande lezinye izibongo bafuna izibongo zesindebeleni kuphela. So lokhu akungeke kuze kumise ukusebenza kwabantu kobulawayo. Kade sabehlala bebhizi bekithi uChamisa uyizane kuthi emini uyisisisi rayithi bona ade bengasozane bengaso MRT ebusuku bebambene nini sebedilizwa yiyini. Kade sinabe mbuzo ukuthi wehlule kufaka ama-MP futhi yena phela i-TPC yanika imali ngamakhiwa vele ngakhombe i-MRT le-TPC. Thina phela sibaningi lasawabona even i-bullet car yathengwa ngabantu abalutshwane lazi i-TPC iyatshaya imali noma inikwa ngamakhiwa kanti yena yekelelani ukuthi la adinga akho amadoda. Yabe uChamisa phela iyasebenza futhi uChamisa unamakhampani manje umqondisi asaze size wona umsika wamatamatisi nje kobulawayo. Simuzwa nje balekela izanu vele khona ba-right abantu abapantukayo ku-MRT. Ingabuswa umuntu esabizano out of the country kake divertethisana loChamisa instead ekhayela iy'ndaba zakhe zephathi yakhe sebeze bemfaka ku-DSTV
ngoba naye unabaphoza asifuni ukuthi abuye lapho sesihlukumeza athi sisuke lapho eneguyo moshizi lo Mbeki wona lawo omafiya lapho adesi kona abuze engathi uyakhuluma uMbeki ngathi uyazenza ngathi nakazi lutho. Nguye ophusha lo ukuthi bayenze so ngoba lamabhizinisi ngayo balwela umnangagwa. Umnangagwa lisotsha lo kala experience okurula ngaza kuye-drive i-code 14 ongazange uyiyele esikolweni wena ad udrive private nanga kwezi soldier kai une defense force experience. So angazi ukuthi uyasupportelana umuntu onjalo abakwazi ukuthi vele ilizwe bafuna ukuthi ukuthatha inothe laba beyitshontsha ngoba umuntu angakwazi lutho ukuthi kusayinwane phambili wezinye izinto akakwazi. Akula lizwe elizovuka lapho ngoba umuntu angakwa nje izinkane zokuthi wena ufuna ukuthi kuliwe. Cela Sadiq njengoba na le AU lamazwe wonke amanye ama European countries lalubona ukhetha ukuthi umuntu wawe nambali. So mali ngayilahla lapho lizobonakala ukuthi noma lingabe lisiya observe amanye ama election elections. Abantu vela bazonyanya because bad want alithathi lenza amavoti abo lwalulaze ngoba abantu bayakwazi ukuthi yikukulwa kwabo kutshengisela kwakuthi abasafuni bani bafuna bani. So which means labe lilahlela yonke amavoti la ekhoneni esigangeni abantu bezivotela umuntu abamfunayo.
Studio 7 salibonani basakazi, salibonani balaleli ku Studio 7. Ngibingelele ngibingelela ngezindaba ezika Studio 7 ezimnandi esizethulelwa nsuku zonke ba Studio 7. Abantu abanye abantu balenhliziyo ezilukhuni kambe abantu bekhuluma kangaka izanu imile iqinisa intamo iqinisa amakhanda okuthi kanti kuyini okwehlulayo nje ukuthi evume ukhetho luyenziwe kahle ngoba vele aliyenziwanga kahle ukhetho akambe kuthi ama-by-election abuye ekuseni afanele efike ekuseni ezefike ntambama o-5 abantu belale bevote ebusuku kuyabe ku-right khona kuyani hhayi izanu kayikho iphatha abantu kahle angazi ukuthi kuyini egwaba ngakho okuthi nje abantu ibathathi bayenza abantu babo kumbe yikho khona ukuthi ungakhuluma uyabotshwa uyavalela ejeli hhayi izanu kayiyenzi kahle ayibusi kahle kayiphathi kahle abantu Studio 7 ngiyabonga
basakazi bethu labalaleli bonke nje jikelele umhlaba wonke siyabonga ke ukuzwa indaba ezinhle kangaka ezingathathi ihlangothi ngizama nje ukuhlala phezu kwendaba ngento encane angifuni impene engakhulu bengicela ubaba lo elimbiza Joseph Chuma we-Central Committee ZANU-PF ukuthi ma efuna ukuzelwa yibuhlanya mbone ngani akula mistake engotsheni lokho kuyisibhedlela esiphilayo kahambe engotsheni elaliswa izimbabwe lekasiyo yakochuma izimbabwe lekasiyo yakhe futhi and uyaze yekufa ehawula ngizomunye ethi bayazana lokuthi umunye uhlalapho omunye uhlala ngapi ngahlonipha abantu ngiyabonga.
Lo ke abe ngamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika obe ngusomlomo wedalele the House umnumzana Kevin McCarthy owebandla lama-Republicans ususwe kulesi sikhundla izolo ngemva kokuba amalunga evotele ukumsusa. Lokhu kulandela ukudabuka kwebandla lama-Republicans amanye kade esethesa uMcCarthy icala lokungabi lukhuni kundaba ezigcona abebandla lama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhubela umnumzana Dan Moyo.
Ukukhishwa kukaMcCarthy njengosomlomo we-House of Congress lana e-America kutshengisa vele ukuthi uMcCarthy from ekuqaleni ubevele engumuntu ongela support engathi isupport eyeneleyo from ibandla lakhe lama-Republicans ngoba ama-Republicans yiwona acontrola i-House. Siyazi ukubana bacontrola nge-slim margin of only 4 seats. So sabona even ekhethwa uMcCarthy ukuthi kwathatha isikhathi eside ama-round engingathi ngamachumi lanhlanu ukuthi abantu ukuthi azagcine bazibagcine bemkhethile okutshengisa ukuthi i-support vele ebengelayo kahle kahle ebandleni lama-Republicans. So mina ngingathi akungimangalisanga ngoba even ukuthi azagcine evotelwe wagcina enze izithembiso eziningi kulaba engingathi ngama-far-right elements awe-Republican Party to a point lapho agcine evume khona ukuthi angakhitshwa esihlalweni even nge-vote yomuntu if umuntu oyi-1 engathi engaphakama a-raise i-motion yonaleyo ukuthi makakhitshwe esihlalweni.
Bakhona abathi okwenzakeleyo lokhu kutshengisa amandla alo mnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe alokhu elawo ebandleni lama-Republicans. Ungathini wena ngalokhu?
Well, uDonald Trump ngempela yebo ye amandla ulokhe elawo kakhulu kuma-supporters ama-Republicans ngoba siyabona even kuma-polls simbona e-leader kakhulu uwedlula engingathi mhlawumbe ngu-number 2 wama-Republicans uRon DeSantis. So kuyatshengisa ukuthi ibase yama-Republican ilokhu imfuna uTrump, and since uTrump ebevele yena e-against udaba lokuthi uMcCarthy asave i-government ukuthi ingavalwa. So sibonile uMcCarthy owikho okumenze waxotshwa waluza isihlalo sakhe sokuba ngusomlomo. Kuqale ngoba evumelane lama-Democrat ukuthi ba-blocke ukuthi uhulumende avalwe ngendaba ye-debt ceiling, isikoloto esikhona lapho ama-Republican amaningi besithi wona mawehliswe ukuspenda okwenziwayo kuma-social programs zezinye izinto ezifana lalezo, of which bebesithi bona if kungenziwanga lokho abasoze bavote ukuthi uhulumende aqhubeke esebenza. So uMcCarthy ugcine evumelana lama-Democrats bavota bonke, yinto eyenze yacasula ama-right wingers afana lo Gates onguyena ophushileyo ukuthi makakhitshwe esihlalweni.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa.